ngesikhathi kunanzwa ilanga lesifo soqhuqho emhlabeni jikelele ele World Malaria Day, uZulu ukhuthaza ukuzivikela njengendlela yokwehlisa lesi sifo eZimbabwe. UDokotela Paspano Jikanzi Ramasango ofundisa izifundo zabudokotela eCollegeini le-University of Zimbabwe uthi uZulu akabe lomkhuba wokudinga ulwazi olujulileyo mayelana nalesi sifo. Osakhulayo ocubungula ngesifo soqhuqho uthi ulwazi olunje lungaphathisa abantu abaningi lezingane zabo kundawana abahleli kizo kulandelwa indlela yokuzivikela ukubamba lomkhuhlane ungakabahlaseli e-preventive care.
Emakhaya ngithi abantu bengayekela amanzi ebuthana ephonguma ngoba khona phana iminyane yabelethana ibekela amaqanda. Uqalisa iminyane ilunywe, izigubhu eziphonga uhlala emzini yabantu zigcwala amanzi angageleziyo. Khonokho ekwesa ukuthi abantu bakhiphe izinto ezinjalo, basike utshani ophonga uhlala. Abantu bayakwanisa ukuthi nxa belala befaka ama-mosquito net akhona lawo, bagcobe ama-mosquito repellent ukuthi bangalunywi kakhulu abazithweleyo. Akufanelanga vele ukuthi bekhanya belunywa yi-mosquito beqalisa imalaria.
Lesi sifo sihlasela abantu phose abafika kungxenye yesigidi ngomnyaka, njalo sihlasela iziqinti ezedlula kumajumi amane eZimbabwe, ikakhulu kundawo esemngceleni lamazwe afana leZambia leMozambique. Ingcitshi zezempilakahle sikhuluma kanje ziphakathi kokucubungula ngembangela yalesi sifo lemihlobo yemiyane engaba iyingozi.
Siyakhangela sibili sibone ukuthi kuyini egazini labantu siyabe sikhangela. Akhona amanye esiwatholayo kakhulu lapha eZimbabwe lase-Afrika onjengeplasmodium falciparum, but amanye angikhona siwaboni la, kodwa yona leyo yiyo engani igcwele lapha eZimbabwe.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuba abantu bazi ukuba noma kungela vaccine okwamanje, lesi sifo silemithi njalo sisenelisa ukwelapheka. Ngakho ke abantu bakhuthazwa ukusiphangisela ukuyadinga usizo lokwelatshwa lapho sebehlaselwe yiso. Ngomnyaka ka-2015 abantu abangaba yizigidi ezedlula amakhulu amabili 214 million bahlaselwa imalaria emhlabeni jikelele. Abangaba phose ingxenye yesigidi 430,000 babo babulawa yiso, iningi labo bengabavela kuzwekazi le-Afrika. Kunje inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ikhankasela ukwesula kwesifo soqhuqho lapho sisiyafika kumnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumak Peter Ntambe.